Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Inkampani ye-National Foods kanye le-Delta Corporation sezivale amafekitali eHarare lakubulawayo lanxa kulamanye ambalwa abikwa elokhu esebenza. Izalani zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zithi ukuphuma kwaleli lizwe kumanyano we-European Union akusoze kubakhathaze. I-Committee yedale le-Senate eMelika e-Subcommittee on African and Global Health Policy icubungula udaba lwesimo somnotho kanye lesezombusazwe eZimbabwe iholwa ngu-Senator Jake Flake. Owayengumongameli weMelika uMnumzana George H.W. Bush ubekwa namhla ethuneni eTexas. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo oluphathana lendaba zabesifazana. Kuhlelo asihluzeni bomama sihlaziya ukuthi abesifazana bengathuthukiswa njani ukuthi bephathe izikhundla zobukhokheli kanye lokuzivikela kudlakela olwenzakala ezindlini. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthweyi lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.